Kanye njengani ama measures awethulwe ngoba bomphili ngcobe asenze ukuthi abantu especially abaphisi bese ukhangelele lokho ukuthi baza qalisa ukuthi bepege into zawo ngama US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi isithenga phandle kwelizwe. So nxa kuyukuthi abala ama US dollars baye bengakwanisi ukuthi barifile ama-shell.
Singathi le yinto ezaphazamisa uZulu kanganani?
Umsebenzi yizo ezisebunzilele nxa singakhangela ngoba uzabona ukuthi izisebenzi zikahulumende bayathola ama-Zim dollars, ama-US dollars angunamalutshwane. Izisebenzi eziningi u-private sector bezingatholi uholo ngama-US dollars. So kusitho ukuthi izisebenzi eziningi ziyazile ama-Zim dollars, bayekumele bathengise ama-Zim dollars abo ukuze badinge ama-US dollars. So i-Zim dollar lizaqhubeka lisiwa njalo. Abantu makhaza bazaqhubeka basebunzimeni ngoba ama-US dollars awasikhilethi lapha eZimbabwe ngendlela esiyikhangelele yona.
Bakhona kutshera abathi okwenzakalayo lokhu ukuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe vele sowagxila kudola leMelika, lokho kuthiwa yi-dollarization. Lanxa nje uhulumende engafuna ukuvuma, ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
I-dollarization ngathi khona sile owenzakeleyo ukuthi asibuyisanga izindola ngendlela okwakumele siyibuyise ngayo. Uzakhumbula ukuthi abantu balahle ithemba ku-US kuZimbabwe dollar laphana ngo-2009 izimali zabo zishabalala. So ngo-2019 ebengama-bond notes ubaba Ncube ethesithi asengama Zim dollars, abantu bangasebenzisa ama Zim dollars lawo. So abantu Zim dollar lisebunzelele ukuthi abantu abalathemba lalo ngoba labuya ngendlela engayisiyo. So kumele si-dollarize, siyisele Zim dollar ngendlela ezabuyisa i-confidence ebantwini ukuthi basebenzise Zim dollar.